Yebo msakazi, ngiyazizwa nje izikhalo zabantu ukuthi indaba yolibofuzo le DNA test kumele ukuthi yenziwe kuye wonke umama obelethayo. Ngingasho ngithi lento ikanengi isingabonakala injengokuhlukunyezwa kwabomama, ngoba kabe sokubonakala ingathi abathembakalanga, yikho sekumele kwenziwe ulibofuzo le DNA test nxa bebeletha. Kuyabe sokungathi omama bayahlukumezeka, mase sikubheka ngecala labomama kase ngathi umama bayahlukumezeka. Kodwa futhi ngesehlangothini lwabantwana abazalwayo kuba into enhle ukuthi ngani kuyenziwa iDNA test nxa abantwana bezalwa, ngoba nxa sibhekisisa kakhulu siyakubona ukuthi kuhamba ngesikhathi umntwana sikwelisinyi isikhathi thola ukuthi umntwana uzelwe ngemva kokuzalwa wanikeza ubaba lo ongasuye nguye omzalayo. Uthola ukuthi kuyenzakala ukuthi kuze kuhambe, thina singabantu kwesinye isikhathi abantu abamasiko lesintu lesi kulezi sinto esenziwayo emntaneni mayezelwe, uthola ukuthi umntwana usenzelwe isiko elakoncube umntwana ebe engowakondlovu, uthola ukuthi kuyahamba futhi kumhluphe umntwana khona lokhu ukuthi wenzele isiko elingasilo lakibo. Mase sibheka ngehlangothini lwabantwana lokukhula kwabo lesiko elinjalo, kungaba yinto enhle ukuthi ulibofuzo lwenziwe kuye wonke umntwana ozalwayo. Siyazi futhi ukuthi kwenziwa kolubofuzo kuyinto ebizayo kakhulu, okungangokuthi nxa kungathiwa kwenziwe ukuthi kufake kube semthethweni ukuthi kwenziwe ulibofuzo umntwana wonke ozalwayo, kuzamele kube yinto eyenziwa mahala, kungabhadalwa lutho, ngoba abantu ngeke bakukwanise ukuthi babhadale lezo mali ezifunekayo ukwenza iDNA test. So ukuthi kwenziwe ulibofuzo kulungile khona kakhulu, njengoba ngezizathu sengizibekile msakazi.